siyaziwa ukuthi khona umsakazo lokhona ongakhethi ibala njalo usakaza noma yikuphi ungena emakhaya ungena emadrobheni kakhulu emakhaya oncedisa isizwe seZimbabwe ubana bakhuluma indaba zeqiniso ungakhethiyo babonile ukuthi ngenxukunxuku ekhona esikhangeleyo lathi ukuthi kukhona ukukhona kuza lo PF babonile ukuthi kuzaphumela phakathi bebona ukuthi ha amadoda ayehlulekile kuyalwa indaba ekhona lapha kuyimalalo ukuthi ilizwe liranwa njani corruption sibahlasele njalo siyezwa emakhetheni lathi siyakubona ukuthi ungani yena ongokwakhe ubaba upresident lo mlingani wakho ngudeputy president uthiwe engawo ngani kakuhambisani ngendlela eyiyo ngoba udeputy uyabona ukuthi ha ilizwe lalibuswa ngendlela eyiyo so ubonakala njengabanye njalo abathi kumele kubana upresident nakava kumele eqhubeke until 2030 abanye bayaphikisa abanjengabaleli benkululeko labanye abakuzala uPF bayaphikisa bethi lokhu angeke kwenzeke kumele silandele iconstitution ngibonani konke lokhu babona ukuthi kuza kulo msindo ozadala ukuthi abantu babekwazi ukwenzakalayo
so lapho wona ngokubona kwakho moya ubona zani kukhona ukufihlwayo sibili
kukhona ukufihlwayo kambe shuwa ngathi lizwe linje kungabi lento efihlwayo abantu bangavalelana kusho kukhona okwenzakalayo emdenini okwenza ukuthi izinto zingalungi kahle phandle so kukhona okukhulu kakhulu njengoba ngisitsho ngisithi ilizwe kaliphathwa ngendlela kanti abanye labakhona bayabona ukuthi ha lapha mdala useyehlulekile ngasinanzelela i-economy sinanzelela ama-investors lizwe selithethwe ngama-China sinanzelela ukuthi ama-investors i-security yemali yabo abasozifana imali ema-bank ngoba nayo izindlu kade sesithembile ayisasebenzi ungangena even kwanako obulawayo ama-China wonke kavumeli i-swipe so kubonisa ukuthi kulo msindo okhona mpela phakathi.